Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngale kubanjani izindaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili inhlazi u3 Ncwabakazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kahle.
Okwakathesi e-Athloni inamba yethu sikhuphukile, izingabe beselikhwelile sibili labaliningi, bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lanxa bekhona abathi bayehlulekile.
Leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwa ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwabo.
Ibutho lesizwe likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngibona ngani indawo leyi ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isesenta kwemganeni yephakathi laphakathi kwemganeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasebenzi kahle. Kumanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle, abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo badlalela kwabahlanu kusiya phezulu ngelanga linye. Kumanani ayizolo khona kulaba isitshiya kalombili 8 ababulewe yi-COVID-19 kobulawayo. Elizweni jikelele babengamachumi amahlanu ababhubhileyo. Idolobho leHarare yilo elilabaningi ababhubhileyo abalichumi lasithupha 16. Kuthi ababanjwe igciwane le-coronavirus elizweni jikelele bangamakhulu adlula isithupha 686. Kobulawayo ababanjwe igciwane leli bangamachumi ayisithupha lanye 61. Sixoxe lo-Councillor Sinikiwe Mathanda ukukomidi ebona ngezempilakahle kumanisipala wakobulawayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso sibili ukuthi emalangeni abantu sebesiba baningi ababekwayo emangcwabeni. In a normal situation besibokubekwa like sithi e-Athlone bokubekwa between 8 and 12 ngelanga, besisiba le mngcwabo between 8 and 12 ngelanga e-Athlone Cemeteries. Then when it comes to iluveve singabali ama-still babies because ikho lapho vele kade bekwa ababekwa khona labe NPS abadala, bese sithi maybe ngelanga singabeka between 4 and 6. So okwakathesi e-Athloni inamba yethu sikhuphukile, izingabe beselikhwelile sibili labaliningi, bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga, okungangokuthi inani lakhona sibili beselikhwele kakhulu. Imbangena kungama cases awe COVID abeseqanise kakhulu elizweni lakithi lakobulawayo nje. So ngingathi challenge sibili ibisikhona njengobulawayo, and inkulu kakhulu ukuthi ngisho lezi sebenzi zika municipal wakobulawayo bese zisiba le challenge enkulu, bese zisiba overwhelmed sibili kokuthi besingasanelisi sibili, bese sisiba ngamaphezulu amahlombe amazwe abungendaba ye COVID-19 yonalekwa.
Sizwa kuthiwa amathuna e West Park avaliwe ngenxa yokuthi umtshina ogebhayo amangcwaba awusasebenzi. Ungasitshela ukuthi njengecouncil lithatha nyathelo bani njalo umonakalo okhona ngenxa yalokhu unjani?
Engingakutsho sibili ukuthi kuliqiniso ukuthi njengobulawayo sesile challenge, but ngingakhulumi kakhulu ngithanda ukuthi ngiqondise ukuthi eWest Park kasisabeki njengobulawayo, sisanjwabi njengobulawayo City Council, sesibeka labana abalama reserved graves abawabhadalelayo, kube sokubuya labanye abama-churches abalendawo zabo anjengabo Anglican enjenge Gudaramwari, kube sokubuya abe-army labo ngabanye ababhadalela indawo zona lezi ezisetshenziswa eWest Park. Then ubulawayo wethu ubeka e-Athlon leLuveve Cemeteries okwakathe silapha esikhona njengobulawayo. So i-problem lesibelayo ngamagodi ukuthi umtshina wethu wokugebha amagodi ethu usuke wasusifa, kuyisizathu sokuthi umtshina wethu ubusebenza kakhulu emalangeni lawa non-stop because of i-pressure ekade silayo njengobulawayo, ukuthi abantu bese sibeka abantu abaningi ngelanga lilinye, and isimo sangikhona besifuna lokuthi umtshina lawo kumele ukuthi uye ku-service, kuzama ukuthi ku-service, but unfortunately ukufa nxa sokufiwe sokumele kubekwe, so umtshina ubungasatholi lawo ukuthi uye ku-service. So i-challenge yethu njengobulawayo iyona leyo eyokuthi bese siyandelwa. But ngikhuluma nje ilanga lalamhlanje bese sanelisile ukuthi sidinga omunye umtshina ukuthi uhaywe njengobulawayo lwana usiya ku-service.
Lo ngu-councillor Sinikiwe Mtanda okukomidi ebona ngezempila kahle kumanisipala wakobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19, lanxa bekhona abathi behlulekile ukuhlatshwa ngenxa yokuthi amaphepha wabo awamanga kahle. Kodwa esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kulelo lizwe, umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi yena uhlabile kungelahlupho.
Leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwa ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwami, nge-experience yami engibe nayo mina ngesikhathi ngisiyahlabisa. So angazi ukuthi lapho abaye khona kukuphi abafike babayalisa khona ukuthi bahlabe. So mina ngihambe ngingumuntu ovumelekile ukuthi ahlale eSouth Africa, so nginamaphepha ami wonke, ngine-ID, ngine-passport, ngiyi-permanent resident. Kodwa ngithe uma ngisiya esibhedlela e-public hospital ngase ngikhohlwa i-ID yami. Ngithe uma ngifika ngaproduce i-passport, i-passport yami wayithatha lwani muntu wangirejista kasha, saqala kasha, ngangena ngiyi-walk-in, ngahlatshwa same day. So lothi abayalisa ukuhlatshwa, hhayi angazi ukuthi ukuthatha kuphi.
Kuyini kahle kahle abakufunileyo kuwe?
So i-system, i-online system yokurejista ivelile provision, ine-provision ye-passport or ID. So angazi ukuthi why izoba nalokho njani bese ibuya futhi yalisa abantu ukufaka ama-passport yabo. I-online system, i-walk-in system yokuthi uyangena nje noma ungubani, noma ungakabizwa, ungakarejista, iyavumela futhi, ngoba yile ngigcine ngiyenza njengoba ngisilo mina, ngafika ngaproduce i-passport yami, bangamukela mpela. I-passport ebhalwe Zimbabwe engafihlwayo, ngoba mina nothing to hide ngokuba lapha eSouth Africa. Bafune i-passport kuphela, that's all they wanted from me.
Bakhona yini abanye abavela eZimbabwe osuzwile ukuthi labo bahlatshiwe?
Yebo, kakhulu abaningi. In fact mina ngihamba nomfowethu engihlala naye wahambe ephethe i-passport yena. I-passport yakhe yile yama-permit lawa, ama-special permit awe-Zimbabwe, yama-Zimbabwean rand. Kwafika naye wazihlabela, akazange abe nenkinga. Nginomfowethu ongumbalisi la ofundisayo, usehlabile. Nginodade wethu obe ngumbalisi ose-retired, usehlabisile.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa.
Yebo, mthwaka zomuhle. Siyalincusa ukuhlelo lwabatsha olwethe connection etsilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Khangela njalo uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa nguhulumende weMelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika. Sulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Ibutho lesizwe leZimbabwe Defense Forces likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo ehofisini yehlalani kuhle eCountry Park lemavingilini eFood for Less Shopping Center emganwini kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu. Leli nyathelo libikwa lithethwe yikansili yakobulawayo imanyene lohulumende njalo lingeminye imisebenzi yokuphathisa izabelo equtshwa libutho minyaka yonke ngenyanga kaNcwabakazi ukunanza ilanga leZimbabwe Defense Forces Day. Ukansila Mzama Dube kaward 26 emganwini kobulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzaphathisa kakhulu ngoba abantu bebethola lolu sizo kukilinika eyodwa kulindawo obese kubangela indwendwe ezinde.
Engikujabulela njengokansila ukuthi ngizile abeklinika bengitshele ukuthi kuyabe kuhlatshwa emganwini bencediswa ngama butho ngezindlela futhi ungathi amabutho abantu bazathi amabutho uthole umbhobho beyesabe futhi ithini ngabezempila kahle yikho engikuzwile ukuthi babe bekhona ngale engilethemba bangazani yinto ezasincedisa kakhulu ngoba amalayini lawo abesiwa makhulu kakhulu njengenketa klinika ethwala abantu abaningi kakhulu emganini bakula klinika so vele bebekhathazeka kakhulu kusuka emganini bebuya eklinika ikakhulu abantu abadala kumbe abantu abangaphilanga bekusiba nzima kakhulu so ngaleyo ndlela bonazani ukuthi angancedisa kakhulu.
Indawo le ekhethiweyo ubone ngani ifanele yini ukuthi abantu abavelele endaweni ezithiyeneyo bazayifinyelela?
Yes, ngibona ngani indawo le ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isecenter kwemganini iyephakathi laphakathi kwemganini so abantu bonke abemganini abembundana aberenjimu bonke babe kuseduzane kibo ngoba bonke laba bantu babone ekhlinika nxa ngikhangela ukuthi kuninjani.
Kuyini elikubonayo kuward yenu ngomkhuhlane lo we-COVID-19 njalo kuyini elikuxwayisa abantu?
Sethu kubonayo njengezinkokheli siyakubona sikuthi inamba yaqansa abantu bayafa ungabona sozuza ukuthi for umuntu oseduze wakho isikhathi esiningi anti ngisathi nxa sikhuluma ngakho abantu bethu akunjengisi one umuntu wabulawa yi-corona kodwa kathesi bakithi omakhelwana bonke sikukhangele siyakubona and bayafa ngobuningi esikucebisayo ukuthi bakithi one kasikunanzelela ukuthi akula munye umuntu ongakuphusha ukuthi ongami phakathi kwabantu abaningi kodwa esikucelayo ukuthi akasikhangeleni sikhuzaneni nje siyizakhamizi ukuthi bakithi okubuthana asikunanzelela ukuthi sibuthana ngendlela ezinjani. Kuyazi kukhulunywa lokuthi ezifeni bakithi asibone lokuthi sibabalutshana kakhulu singahlali futhi lesikhathi eside sigqokele ama-mask i-social distance sigezene izandla into abantu esibakhuthaza yona ukuthi akube njalo. Ama-meeting lana amaningi ningi ehlala siwabiza kumbe yiyokhala zokuthi nayo TV ithi ngafuna ukuphokutiwe wathi imvizi izakhamizi yebuthani sizakhamizi kathesi siyacela ukuthi hayi kake kuphumule mbijana khona mhlane sike siyikhangele into nje eyodwa siyicebisane siyibukhokheli mina njengewadi sithanda ukucebisa engisebenza laba be-residence association i-BOPRA ngendlela abasebenza ngayo kuhle lama-channel eziqindi wodwad wa-26 and wa-25 ukuthi asikhuzaneni kuba nobunzima ikakhulu ebantwini ababuthenela ababagotshisayo kuyahlupha sile kuba nobunzima ukuthi singakhuzana njani kodwa siyabasicela nje komthetho labo ukuthi hayi besincedise ukuthi abantu bengabuthani nxa sithenga sithengeni sihambeni siyinothelani ngemakhaya kuba kuhle ngoba bakithi kunzima kuyafiwa dadewethu so bese ngicina ngokuthi kulama tuck shop ama tuck shops esinanzeni ukuthi emawadini abaningi bakhona egula bebanje ama covid but yethu kunazela ukuthi kuzothuma umuntu ongkhona obanjiwe kodwa Philippines yithenjani yabiloku ihamba abanye besebenza so khona khona sicela sokuqaphela nini isimo makhelwane azingabona vele sokulezi nzima sitshela nini amaqiniso okunye futhi ngutshoyo ukuthi lanxa ezifeni siba khona la case abantu babakelana amaqiniso kodwa hayi osithile bakithi uthethwe yi-covid kuyenzela ukuthi abantu kumbe abafuna ukuzokukhulumisa ebuye sewuspreyiwe
lo ke ngukhansila Mzama Dube okaward 26 emganwini kobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-studio 7 ekhona le kobulawayo
Lo umsakazo we-studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi umphathintambo wezomvikela unkosikazi Oprah Mutsinguri Kashiri ukwele Rwanda lapho akhangelelwe ukuxoxisana lomongameli Paul Kagame ngodaba lwabahlamuki bakwele Mozambique lobudlelwano bamazwe womabili iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izikolo ziphakathi kwamalungiselelo okuvulwa izikolo zavalwa ekuqaleni kukanhlangula zimele zivulwe ekupheleni kwayona leyo inyanga kodwa ngenxa yokuqonga kwamanani ababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 azisavulwanga okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp
Sanibonani sanibonani ku-studio 7 hayi siyabonga ukukhuluma uGilbert Gala sibonge uGibbs Dube sibonge uTungameli sibonge bonke abasakazi abasebenza ku-studio 7 sibonga ukusithulela izindaba ezimnandi kangaka azisixwayisa ngomumo welizwe lakithi hayi kubuhlungu khona nje njengoba nisizwa ne-ratio khona i-ECT emashonali ndi 7 emandebele ni 3 is true because we are the second option eZimbabwe ezweni lakithi siphinde sithi ke lo mbuso okhona usezozenzela ngoba into kumele sinanzelele ukuthi abantu abajoin iqembu lakithi elingumthwakazi sike sizimeleni sicontrol izinto zakithi abantu beke behambe nje neqembu lakiwe abalaziyo abalizwayo elibamelayo endaweni zakubo hhayi ukuthi kusuke abathabi le mpumalanga bezosiphatha ngapha ngiyabonga
salibonani salibonani balaleli labalandeli be-studio 7 lami ngithi ngiphawule lapha hlobo sabo iyabona indaba leke yaphawulwa ngomunye ekazaba hayi bakithi yayedlula umdala leyakeza asike sizamene ukutshintsha sike sibone liyamanye amaphathi sike sime ngezaphu ngoba izaphu eyiye yakhulula abantu yehluleka bakithi angisoze vele ibe isayandawo njalo kumbe sengiphawula la ngalowo ukuthi ana uma abantu bephawula la babuleke bechuthuza hey ishona hey azake ngizwe ishona mina ngisithi iNdebele hayi asike siyekeleni bakithi ukuthi uhlevana ukuthi siphathane ngalendlela awusoze kuyikusise ndawo lokho hayi akusoze kuyise ndawo ngiyabonga
osalibonani salibonani ku-studio 7 okhuluma ngu-Josephat Moyo sizwile abantu bekhuluma ukubana kuhlupha kuphi esitshoneni leMandebele sizwile ukuthi esitshoneni kungcono lakithi siyabonga Felix Magalelo obhodile ilizwe indawo zonke kodwa usibhode usuphuma ku-MDC khonapho siyazibuza ukuthi why ubungkhona uqala ukubhoda manje sithi question mark akompa sibuye la kubaba lo othi sivotele uSibangile zoka umtaka nkomo asingenza njalo sizozibisele emuva usibangilizwe somuntu ongawina manje osibangilizwe labo Peter Ndlovu laba kuthiwa bafuna ukungena kupolitika bame bangene ebandleni eliseduze not ukuthi ebethi bavula eyabo iparty abangene ku-MDC kawani le mthwakazi manje ilama chances amancane ukuthi ngawina ube babambana wonke amaphathi kungabi lezithembu qembu inkinga yokuthi wonke umuntu usedonsele esikhwameni sakhe
okhuluma layo ngu-Simon Masebo ebhamba
bathi
vele umjwayele ohlala ehlutshwa zindlovu kwamakhulela so yikho hayi ithe ngikwazi ukuthi kusisize usikhale ngoffice elingaphezulu ukuze umsebenzi ube right
uvuka kanjani bomama ekuseni siyithemba sivusiwe emakhaya omthandazo ngale ekuseni aluba singena esikhathini somthandazo kule ngoma engiyithanda kakhulu ingoma ithi bekunzima endleleni yami ngisinde ngomkhuleko uhambo lwami belunzi lezinkedama kodwa namhlanje ngithulela inkosi ngokuthembela enkosini ngokukholwa kuye ngolandela yona engikhokhela ekuphileni kwami ngizophakamisa ibizwi layo ngazise abanye bashonile abazali ngasala emhlabeni ngedwa lapho ngafunda khona ngojehova ibisithathekisa ngaphansi isicina ibisisithi lingamangalizi hlobo mali bona ngisezenje ngifundile ngosemakade la ngamazwi oyabe usuwatsho umhlobo wami usunqobile phakathi kwezilingo lezi esiphakathi kwazo sengathi unkulunkulu kazibone yena ezibona nxa unkulunkulu esesitsho esesithi ngena ekujabuleni kwenkosi yakho usunqobile ngamazwi oyabe usuwatsho ungazwi ukuthi unqobe njani phakathi kobunzima obungaka ezilingweni esibhekane lazo ekufelweni esibhekane lazo asisela bazala sisela zihlungu sisele sinjalo kodwa uthina ngokuthembela enkosini lokukholwa kuwe ngoyilandela inkosi yona ngikhokhela nganale ekuseni izihlobo ezithandekayo asiyilandeleni inkosi noma kunzima ye abanye imithandazo isiphenduliwe izihlobo sezisilile abanye imithandazo bathandazile kodwa unkulunkulu wakhetha ukuba azithathe izihlobo sobuzisandekayo ungasimangalisi njalo kungasizwisi ubuhlungu kakhulu ngoba ingoma iyatsho ukuthi lingamangalisi hlobo nxa selibona ngisezinje ngoba ngifundile ngosimakade umliye ekade engikhokhela loba engaphendulanga umthandazo wami ethethe izihlobo sithanda ukubonga ngayenale ekuseni bathandekayo mayuyo nkosi sihawukele siyancika esihlalweni sobukhosi senze senze intando yakho ngazo zonke isikhathi kwenzela ukuthi lathi sithole usindiso lokungumthandazo wami hayi nalesi ngiyathandaza amen
eyi livuka njani msasazi radio sethu ngithanda ukuphawula kancane lapha ngabantu bakithi abo-MDC Alliance abake bekelanele emthwakazi abake bekelanele emthwakazi ithwakazi yabo yesilogane sabo ukuthi ishona yeyamashona thina vele silwa lesi sistimu yamashona and thina sichange asifike umphini and asishiswa yitiye siphephethe isinkwayi sishiswa yitiye siphephethe yona itiye bona babona i-tribalism kithi yekele i-tribalism ekhona apha emashoneni kanti esiningitshela ukuthi i-national team igcwele amashona kuphela abavenda kulo awasutha kulo izothi thina nxa sesikhuluma sokumele sivule umlomo sokuthiwa i-tribal isekele islogan sethu lati laniyenzana kwena kwe-MDC wena baba welupane wena nguzukhuluma usithi Studio 7 ivumela abantu bakamthwakazi lisekele Studio 7 ayikhethi kanti zonke lapha nxa ikhuluma ngezano ilekela iyalekela ikhuluma ngezano ntando yini why thina singasithi lana ukukhuluma ngezane sifana lana elikhuluma ngezane ikhuluma ngomnangagwa every time lina abantu be-MDC Alliance selayehluleka vele kanti esiliyakhuluma ngomzora ye umakhuphe ehluleka and i-tribalism ilani lina abantu be-MDC umakhuphe wasekumele ukuthi abe ngupresident lamehlisa lina abantu bakithi besindebeleni angazi ku-MDC vele kuyini elikubona sahlala selitshela into soze sifuyele emuva izikhothamathe lingomazibaba namhlanje ngokuthi lithanda into zemzini and soze silifihlele nalini abathengisilini yini abathengisilini ela thina abantu bakamthwakazi ela ngeke sifihlele asitshange asifihle umphini lidingana emzini buyana ekhaya ngapha ma
livuka njani basakazi baka Studio 7 thina siyaphila ngukhutshe entaba zinduna ngithi mina umanyano wepholati akuselanto ozayilungisa vele futhi noma nini ngoba usuthengiwe izanu phifi ngezimoda amapholisa akabalazi moda emaclinics akulama ambulance ezibhedlela kulambheda abantu bathole nzima bayahawula kulalamitha kulalani uhulumende kulokuthi athathe imali yona leyo athenge ngazo lezi zimoto azinika bepholadi afaka imithi ezibhedlela afaka ama-oxygen abantu bakwazi ukuphefumula nika amapholisi izimoto lokuthi bakwazi ukusebenza uthatha izimoto ezinika umadugu akusela nto abazayenza sebethengiwe laba kulanto ezalungiswa ngumanyano wepholadi ukuthi imoto lezi umadugu uthi baza kuya kulanda abantu besiyokhuluma ngazo behamba ngazo ukhuluma la uphi umuntu thina sivotela ngumadugu asivotela ngomnankagwa thina siyamazi umuntu esamvotelayo so abantu abazakhuluma labo bakhuluma labo bani leyo into eng abangasebenziyo leyo abayenzayo leyo. Sicela ukuthi ungadlalisa imali yelizwe. Akulungisi izinto okumele zilungiswe ukuze abantu bazuze inhlala kahle. Ayikhona lokho okwenziwa ukuthi ona besidla imali kaHulumende beyichaphaza ngalindlela. Kanti sebathengile ngemota zonizo.
Ku Studio 7 siyalibulisa lonke ku Studio 7. Bese sibulisa abalandeli bonke baka Studio 7. Mina obulisayo ngube osegoli eSouth Africa. Ngithi ninjani nonke ku Studio 7 nabalandeli bonke baka Studio 7 namaZimbabwe wonke asemelika nyabingelela. Ngithi ninjani bafowethu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza inzondano kumbe ukuthuka. Siyabonga. Kwezemelika, ukuqala komthetho wokuvuselela izakhiwo o-Infrastructure Bill kukhangelelwe ukwenza amagagasi e-internet abambeke lula, lezinye inhlelo zakulezi nsuku zithuthuke, njalo kusungulwe imisebenzi ngenxa yokwakhiwa kwezakhiwo kunye lemigwaqo lamabholoho. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi lumthetho uzavuselela umnotho welizwe leMelika.
Ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu, izinto ezifana lama-bridge, sometimes uku-upgrade nje infrastructure ezindaweni ezithiyeneyo. Konke lokhu kwenzana emuntwini. Umuntu ofuna ukusebenza, imisebenzi izavuleka, ivuleka ngakhona lokho izinto abazabe bezenza. Njalo nxa abantu bangasebenza kube sokusiba le mali ezandleni zabantu, abantu bayathenga. So kuzathuthukisa i-economy. Kuzanceda abantu abahlala lapha eAmerica, izizalwane zase-America, ikakhulu laba bebenxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle, kuzabavulela imisebenzi. Kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele. Nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu ungaze kuthiwa imisebenzi khona. Nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belukube njalo ngenxa yokuthi babe bengafunanga ukusebenza. Mina ngathi njengalapha engihlala khona lapha e-state se-Washington, uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhatshwa kodwa umzwa omunye umuntu olokusindika ngisebenzi kodwa uhambo kwesefuye kubhalilwe i-hiring u-FedEx uthi hiring, i-construction company Lamberton ithi hiring, i-pharmacy ithi hiring. So kuzafanana lakhona lokhu. Lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi. But kodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kuze kumncede ngalokho, kuzanceda abafuna ukuzinceda. Abangafuni ukuzinceda bazahlala belokube njalo. Mina ngibona ngani yiwe into ezakwenzakala. Hayi, mina ngokubona kwami ngibona ngani kuzanceda kakhulu.
Siyabona njalo ukubana umongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle.
Hayi, umbuzo wakho ngenhlelo zikaBiden. Okuqakathekileyo lapha yuthi inhlelo bani uBiden azilethayo. Uletha inhlelo ezithandwa ngabantu kumbe uletha inhlelo ezithandwa nguye. Kunzima lapha uthi ngalesi sikhathi sithi thina singatsho ukuthi inhlelo zikaBiden zinjani, kaziphumeleli. Sikhona ezinye eziphumelelayo, sikhona ezinye ezingaphumeleliyo ezivalelwa ngama-Republicans njengokusitsho. Okukhanyayo lapha yuthi ama-Republicans awe-Senate lawe-Congress bazahlala belobu bephikisana lokulethwa nguBiden. But uBiden uzakwenzana. Nxa inhlelo azilethayo zithandwa ngabantu, uzagcina sethatha inhlelo lena sizane sezifaka ebantwini, ezihamba ibhoda ilizwe ukuthi atshela abantu ukuthi yikho lokho ngifuna ukukuletha. Kodwa abantu libavotelayo congressmen labo bayazivala. Then abantu sokuzaba kube yibo ozamele bafake ipressure icongress ne-senate ukuthi bavotele izinto ezifunwa ngabantu watsho ezifunwa yibo kuphela. Ngoba umuntu yena nxa ehlezi endlini izinto ezimhluphayo zakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane nempilo yakhe. But kwi-congress le-senate nxa besesenate ngale bona bakhangela political positions zabo. Esingamelanga sikukhohlwe lapha yikuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto eziletha ukuthula kumbe eziletha ukudla ebantwini kumbe eziletha umsebenzi, ama-Republicans afuna ukusebenza democracy afuna ukusebenza ama bonke nje lokuthula bayakufuna izinto ze social justice bazifuna fair wages bafuna uhola imkholo ephakemeyo so umuntu ose congress lo se senate ngakuvala lokhu xa uBiden engabiseli izinto ezinjengalezo bantwini abantu bazawenza ukuthi babe lakho ukuthi ocongress babo ocongressmen babo labo senate laba bayi Republican Party bavotela izinto ezifuna uBiden
lo ke ngunkosikazi uPriscilla Ndlovu ingcwethi yecubungulayo izombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 osokubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kuhle. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni yeCOVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.